Namhlanje kweziphathelane lezomnotho uhulumende uthi uthume iqula lakhe elikhangelelwe ukuhlangana lamankampani edlula amachumi amahlanu namuhla embuthanweni wezamabhizimusi oweKinshasa Outward Seller Mission elizweni leDemocratic Republic of Congo. Embikweni owethulwe enkundleni yebulenjini eTwitter, ugatshalolu luthi umbuthano lo uzakhuphula izinga lokuthengisela eleDRC njalo ngeyinye yenjongo zikahulumende ezokufeza iVision 2030 eyokuthi ilizwe libe selithuthukile kwezomnotho ngalowo mnyaka. Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi linyathelo elihle.
We are aware ukuthi uPresident Mnangagwa uzahamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi uyacommunicate le-Europe ngendaba yama-sanctions, uyacommunicate le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. I-DRC yona liyana siswami, ama-resources ayo abuthwa ngabantu from Europe bayafika ngama private jets bethathe abakuthathayo bebuyele kungela any contribution to the locals or to the economy e DRC. DRC le Zimbabwe vele ihlezi lobudlelwane, liyacabanga ukuthi sike saba lamasotsha ethu ahamba e DRC. Izimbabwe kufuze iqhakathekise ubudlelwane bayo lamanye ama Africans because very soon ama borders lawa are going to go, we are going to be a borderless Africa.
Kusenjalo inkampani ye-IH Securities ibikwa isithi uphenyo esanda ukuluqhuba luveza ukuthi intengo yempahla ezitolo isiyehlile elizweni njalo isicishe ilingane le-South Africa ngenxa yokuphoqwa kwabantu ukusebenzisa idola leMelika kanye losizo oluvela kuhulumende olwama-subsidies. Asizweni umbono kamnumzana Austin Nkomazana obona ngeziphathelane lamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Uyahamba ufika uthatha izinto uyazi nxa ususethelini i-change kuhluphe ngutshele and okuyangisayo ukuthi ayisiyo mali eningi eyabe kuhlupha nge-change. Ngitsho le mali encane yakhona uzokuthiwa asila-change, ngabayengezelela izimali ezincane zakhona ukwenza ukuthi sibe le-change. Yebo ama-price nxa uthenga ngezemzini akukhahlamezi kangako, kodwa uhlupho nantu i-access to that foreign currency ayisibo bonke abayibamba lula yona leyo mali. Yikho kungani kuluhlupho khona ngoba njengoba ubeke kuhle sibili, so amanye amashopu asefosela ukuthi uthenge ngemali enjalo. Bonawo mashopu uyazi nxa susiya kumali yakithi emabhondini la ungane bakutshela intengo yokuthi sibili uhle wehluleko wokuthi bakufosa bekufose langayona leyo ndlela yokuthi price yakhona ikuhambele phezulu kanti wena omunye ayisibo bonke abalayo leyo mali emzini.
UNkomazana uchasisa ngokuphathelane lama-subsidies.
I-logic elapha sokumbe imibono lokwenzakala la kanti yena uhulumende nxa kule subsidies yakhe kodwa izinto lezo zithengwe ngemali engaphansi, ulayo yini leyo mali ye-foreign currency? Ingaba li-rand kumbe libe li-dollar, ulalo yini? Uyakubona kulapho kungakaqedakali khona kuhle. Mina engiphosa ngunanzelele ukuthi abantu lokhu bele ndlela zokuzitholela izinto zabo njalo abantu kabasasebenzela i-profit eyanga, sebesebenzela ukuthi purpose of going, living. Uyakubona ukuthi uhulumende uyasubsidiza sibili, ngisakudinga mina lanxa ngihlangana la ijibhile into yakhona kodwa waye ingachiphanga ngayo imali yakhe uhulumende yaleli lizwe. Lezo zinto ezingani zichiphile uzathola ukuthi zichiphe ngemali yemzini, ubusukunanzelela ukuthi la imali yemzini uhulumende uyifuna ngelihlo elibomvakalayo.
Ukuze sizwe ukuthi abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo bathola yini inzuzo langodaba lwemali, sixoxe loNkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
Ibhizinisi kukhona liyahamba although imali yethu kayikho eZimbabwe, so the business is low. Abantu khona lokho abakutholayo ungathola even imali elato, yikho khona lokho but awusatholi imali nanokuthi you can change isofa endlini. Sesikhangela kathe sokuthi sesisiya ku December ukuthi abantu isikhathi esasitshintsha khona ama-property, utshintsha umbheda, utshintsha isofa, kodwa akusekho. Kodwa nxa sikhona kukhona khona lokhu sithengisa, sithole imali yokuthi abantu bethole i-food on the table, yikho esiphila ngakho kwakhathesi.
Uhulumende uhlezi esithi kulenhlelo eziningi ezokuthuthukisa umnotho welizwe, lanxa iningi lisithi akukabonakali ngoba impilo ilokhe ilukhuni.